Siyalambulela kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma kuthiwa ke udemocracy kumbe intando yakaningi yilokho esikubona South Africa, akula muntu ngisho lo yedwa owashaya omunye. Sibona abantu bamabandla ehlukeneyo bezifakele izembatho zabo ngokwehlukeneyo, kodwa bephambana, behlabela besezandlani bephambana kungela ngisho oshaya omunye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zichayela ihlombe uhulumende walelo lizwe lezizalwane zalo ngokuqhuba ukhetho abathi belukhululekile lungela kuqelibezela kanti njalo lungelahlakela.
Uhlupho lolu osekuthiwa isiwayo isingena emadamini bathinidini asitelaneni iqiniso la. Ikaunsil yakobulawayo iminyaka ethize edlulileyo ibhalele uhulumende incwadi icela ukuthi uhulumende ancedise ngemali.
Uhulumende uthi uphakathi kokuhlolisisa udaba lokuthi ingcekeza egoqela esiweji kanye lemithi echithwa ngamankampani amakhulu kobulawayo igelezela emfuleni uMguza oledamu elinathaleli dolobho. Osomabhizimusi, ingcwethi zenotho lezombusazwe kanye lenkokheli zamazwe achiyeneyo zithe gwaqa kwele Nigeria emhlanganweni omkhulu wezenotho owe-World Economic Forum, kodwa uhulumende weZimbabwe kathumelanga muntu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezichayele ihlombe uhulumende walelo lizwe lezizalwane zakhona ngokuqhuba ukhetho abathi belukhululekile lungela kuqelibezela kanti njalo lungeladlakela. Izigidi zezizalwane zakwele South Africa bezifolile emzilweni emide lamhlanje ekhethweni lwezwe lonke lokuvotela uhulumende omutsha. Lanxa kuke kwaba lembiko yokwethuselwa kwabantu endaweni phose zonke zelizwe, kubikwa ukhetho luqhutshwe ngokuthula. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lobanje ukhetho luqale sekutshaye ihola lesikhombisa ekuseni, kulabantu abedlula amashumi amabili abesebelindele ukuvota esikolweni seitekan primary school elokishini leSoweto kungakatshayi ngisho ihola lesihlanu ekuseni. Ingxoxo ibisija kukanti kuqhunzwa lohleko ngesikhathi belinde ukuthi baqale ukuvota. Lalabo abeze begqoke izikipa zamabandla ezombusazwe ehlukeneyo phansi kwamabhatshi abo bebebonakala behleka ndawonye ngesikhathi bevota. Amapolisa abebonakala lawo egcwele ndawana yonke elondoloza ukuthula. Ukuphumelela lokuthula obekukulolu khetho sekuncinywe kakhulu izalwane zeZimbabwe ezisithi uhulumende wakwele South Africa, amabandla ezombusazwe kanye lezizalwane zaleli lizwe baveze ukukhula kwezombusazwe. Umnumzana David Makagula esikhulumeni sebandla leMatabeleland Liberation Front uthi lobanje kubele sehlakalo sokutshiswa kwendawo ezimbili zokuvotela kusenziwa izakhamizi ezifuna uhulumende athuthukise indawo yazo. Kuyabukeka ukuthi langesikhathi kukhankaselwa ukhetho, amabandla wonke abevunyelwa ukwenza lokhu ngokuthula.
Uma kuthiwa ke udemocracy kumbe intando yakaningi yilokho esikubona eSouth Africa, akula muntu ngisho lo yedwa owashaya omunye. Sibona abantu bamabandla ehlukeneyo bezifakele izembatho zabo ngokwehlukeneyo, kodwa bephambana, behlabela besezandlani bephambana kungela ngisho oshaya omunye. Kuyabonisa futhi ukuthi abantu beSouth Africa bakhulile kwezepolitiki emqondweni ukudlula mhlawumbe ngathi i-Afrika yonke.
Okunyeke okunconywa izalwane zeZimbabwe yikuvunyelwa kwabazobheka lolu khetho abavela emhlabeni jikelele, njalo bevunyelwa ukufika loba kuyiphi indawo abayifunayo. Intatheli zindaba uNdumiso Mlilo uthi lesi senzo sikhombisa ukuthi bekungekho okufihlwayo.
South Africa itshengisile ukuthi bona banxuse noma ngubani akade ifisa ukuthi aphatheke kulolu hlelo lokhetho. EZimbabwe siyakwazi ukuthi iZimbabwe kulamanye amazwe eyathika iwafuna ukuthi abuye azokhangela ngezokhetho okungathi khona into ababefuna ukuyifihla. Kodwa eSouth Africa bathe noma ngubani ofisa ukubona ukubuya azophatheka kulolu khetho abone ukuthi luqhushwa kanjani ukhululekile ukuthi abuye azobona.
Umnumzana Magagula yena ke uthi kunengi okungafundwa liqula leZimbabwe elizobheka ukhetho kwele South Africa ukuze nxa seliphindele ekhaya lifike lifundise abanye.
Sasibone kusitsha izimoto kubulawa abantu kutshiswa abantu ngamaayini abantu bethontiselwa amaplastiki kwenza udlame kungenela amasotsha etshaya abantu kungenela amapolisa ehamba etshela abantu kumbe fosela abantu ukuthi ivotelane izano. Asizange sikubone lapha. Asizange ke sibe akula wona amapolisa ahambayo kumbe ama roadblock afakiwe abantu bazikhululekele.
Kulabantu abedlula izigidi ezingamajuma amabili lanhlanu ababhalisele ukuvota kwele South Africa kukanti impumelelo lokhetho ikhangelelwe ukuphuma ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Silokho sisedabeni lokhetho lweSouth Africa. Isizalwane seZimbabwe esihlola lolukhetho umnumzana Decent Collins Bajila ongumgcini sihlalo wabatsha kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuningi okungafundwa ngeleZimbabwe kukhetho lolu lanxa eleSouth Africa lathola uzibuse emuva.
Okwakuqala ongakufunda nje umuntu weZimbabwe yikuthi kulale nto okuthiwa yi-tolerance, ukuzwisisa nje ukuthi kulomnye umuntu olombono owehlukane lo wakho. Ngikubona kuyinto esemqoka kumabandla lapha eSouth Africa, kule tende le-EFF, kule tende le-ANC, kuyaphilisana nje. Sikubonile kulolu khetho oludlulileyo bekukhona eZimbabwe, kodwa ngapha kungani hayi kuphambili sibili abantu bayasebenza. Okwesithathu yikuthi indawo eziningi ama-polling station awakho khatshana lakhatshana, abantu bavotela sibili eseduzane. Ngingathi nxa ungapha e-Western Cape ususiya ngasemakhaya, yikho lapho ngabona khona imanga engani mide. Kodwa ma usedolobheni kubo Cape Town, kubo George, zonke izindawo lapho kuvotelwa khona kuseduzane. Okokugcina number 4 yindlela inqubo zokufundisa amalunga amabandla okuthiwa yi-political education. Ingani ngapha ngasemzansi inganeno inkulu kakhulu ukwedlula thina esikwenzayo eZimbabwe. There's a lot of political education in South Africa.
Asithi thina i-ANC iwinile njengokukhangelelwe ngabaningi kodwa ingatholi i-2/3 majority. Kungayenzakala na ukuthi kube lo mehluko okahulumende wabekhona lo weZimbabwe?
Nga i-ANC ingasatholanga i-2/3 majority, kuzaba lezinto eziningi eziza kwenzakala ezizabe zingezichazayo, especially kithi esiyabe sifuna ukuthi sivuke sifunde ukuthi ezombangazwe kambe ziphathwa kanjani nxa usiya phambili. Okokuqala yikuthi siyananzelela ukuthi balesifiso sokuthi kulethwe ukuthi kube labomongameli labasekeli bakamongameli ababili. Lokhu bangakwenza aluba bengaguqula isisekelo sombuso, and ukuze baguqule isisekelo sombuso kumele bayithole leyo 2/3 majority. Okwesibili yikuthi alubana bengasayitholanga i-2/3 majority, alubana bengasayenelisi mhlawumbe ukuthi babuse bebote bazakhetha liphi ibandla ukuthi basebenzisane lalo. Kumgceke ukuthi lelo bandla ngeke laba yi-DA, kumgceke ukuthi leyo bandla ngeke laba yi-EFF. Mhlawumbe phakathi kwe-NSP le yekazanele Magwaza Msiba le-COP bengasebenzisana lelinye lalawo mabandla benze uhulumende omanyana.
Umnumzana Decent Collins Bajila isizalwane seZimbabwe isihlola ukhetho lweSouth Africa njalo ngumgcini sihlalo wabatsha kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yakobulawayo ithi Uhulumende uthi uphakathi kokuhlolisisa udaba lokuthi ingcikeza egoqela eSewage kanye lemithi echithwa ngamankampani amakhulu edolobheni lakobulawayo igelezela imfuleni umguza okubangela imikhuhlane abantwini abasebenzisa amanzi la. Iqula likahulumende elikhokhelwa ngumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo elihlolisisa lolu daba licetshiswa ngabomanjinela lezinye ingcwethi likhangelelwe ukuphuma lamacebo okulungisisa lolu hlupho kusasa. Kudingakala amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu ukuthi kulungiswe impompi zesewage zona esezindala njalo ezazakhelwe abantu abalutshwane. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda ufakazile ngalolu daba kuStudio 7 kodwa akasenelisanga ukusichathisela okuningi ngalo ngoba ephakathi komhlangano omkhulu oyi-full council meeting lezinye iziphathamandla zaleli dolobho. Umnumzana Amen Mpofu wayengumsekeli kameya waleli dolobho usipha imbono yakhe ngalolu daba.
Ngithanda ukuthi ngikhombise inkulumo ekhulunywe nguPresident Mugabe evula i-trade yakobulawayo lapho asilinganise khona le Harare ukuthi inginikeza lesiwa iya emadamu lapho kunathwa khona amanzi. Alisilo iqiniso lelo, angikwazi ngibonke into engayisiyo. Iqiniso yokuthi amadamu akobulawayo wonke asempumalanga. Whereas isiwa yethu yonke igeleza isiya enorth lapho kungela madamu khona. Ngithanda khona ngikufake kube clear. Then uhlupho lolu osewuthiwa isiwa isingena emadamini bathinithini asitelane neqiniso la. I-council yakobulawayo iminyaka ethize edlulileyo ibhalele uhulumende incwadi icela ukuthi uhulumende ancedise ngemali ukuze kulungiswe indaba yamasuwa leyi. Ngize ngatshiya mina kukhansile umnyaka ophelileyo lokho kungelampendulo. Bayakwazi balazwe incwadi. Ekuqaliseni isuwa le eyayigeleza isiya khona ngale emguza ayeklinwa amanzi lawana kufakwa imithi uwafica emhlophe wawungasoze wayehlukanise lalawo esiwanathayo. Athi nxa esesiya kudamu lethu lenileli khona ngale mguza ehamba engamanzi aklinye amhlophe. But ngokuya kwesikhathi izinto zisiwa and ziyiswa nguhulumende nalowo waxhasa khona ubunzima bokuthi inginikezenye ihambise irole njalo.
Kodwa lake laluxoxa lolu daba njenge-council njalo lakhuluma ukuthi lizalulungisa njani.
Kwagcina kubhalelwa uhulumende ngoba imali yayifunakala inkulu kakhulu ukuthi udaba lolo lulungiswe yikuthi ilizwe lime kuhle kube le mali. But njalo iqiniso ukuthi it's not as bad as naso kukhulunywa.
Njoba sibona ukuthi uhulumende selungenele lolu daba libona ingani sokuzaba lomahluko yini?
Angiwuboni mina umahluko ngendlela engibazi ngayo. Bangaqale batshele abantu beZimbabwe ukuthi kanti njengoba i-council yakobulawayo yababhalela incwadi yotyombo iminyaka ethize edlulileyo ibabonisa ngakho khona ukuthi kuzalo kuyagcina kusonakala akuqondiswe bahlala phezu kwakho. Now okungenza thethi sikhole ukuthi baza kulungisa ikuphi and by that time sicela comparing i-economy yethu yayingcono zalokhu esiyikhokhona.
Lo ngumnumzana Amen Mpofu wayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubekhuluma ecingweni ekhona lekobulawayo. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangudya uthi uzazama ngamandla ukulungisa ukuhluphayo ilizwe leZimbabwe ikakhulu ukungatholakali kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali njalo lokudilika kwamafekithali. UMangudya usanda kuthola umsebenzi lo uthi ilizwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali yokuboleka amafekithali osokusenza ukuthi kungabi lempahla eningi enziwa elizweni. Uthi lokhu kukhwezelwa ikuswelakala kwemali njalo lokungasebenzi ngemfanelo kwamabhanga. Uthi ibhanga leli kumele liqalise ukusebenza ngemfanelo njalo ngendlela ekhanyayo ukwenzela ukuthi liqalise ukuboleka amabhanga imali yokuwathuthukisa lokuwaqinisa nxa isethwele nzima. Wengezelele wathi uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise konke lokhu kwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi kumele ilizwe liqhubeke ngokusebenzisa imali yamanye amazwe. Gakhulumanga ngembiko eyayimemetheka yokuthi iZimbabwe isifuna ukubisela idola lelizwe. Ibhanga leli lalisenza umsebenzi ongekho ngokungekho emthethweni ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Umnumzana Mangotshi uthe umsebenzi uthethe umsebenzi kaGideon Gono esephumula ngekhaya.
Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930, 12080 laku 15775 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Osomabhizimusi, ingcwethi zenotho lezombusazwe kanye lenkokheli zamazwe achiyeneyo bathe gwaqa kwele Nigeria emhlanganweni omkhulu wezenotho World Economic Forum. Kodwa ke le Zimbabwe kalithumelanga muntu ukuthi ayelimela emhlanganweni lo oqalise lamhla edolobheni le-Abuja lesihloko esithi Acceleration Society's Transformation, Deepening Investment Partnerships and Redesigning Growth Models. Uhulumende weZimbabwe kethulanga umbiko wokuthi wehlulwe yikuyini ukuthumela abameli emhlanganweni lo lapho okulenkokheli zamazwe agoqela ele Kenya, ele Tanzania, Rwanda, Senegal, Togo, China lamanye. iStudio 7 kayine lisanga ukukhuluma lomeli weZimbabwe kwele Nigeria ngenxa yokuthi ophendule ucingo emahofisini yakhe uthe baphathekile ngomsebenzi omningi. Izizalwane zeZimbabwe ezinjengomnumzana Albert Masocha Ndlovu welukazi esigabeni seMatopo esabelweni seMathebeleni South zithi bekumele ilizwe lihambise izithunywa emhlanganweni lo.
Uhlupho lwabodube ukuthi njengelizwe leZimbabwe kususela esikhathini esidluleyo siyananzelela ukuthi iZimbabwe lokhu izikhipha ezintweni ezibamba umhlaba wonke. Ikuyazikhipha entweni enjengabo-Commonwealth, iyazikhipha kwezinye izinto ukuthi zimele yodwa nje izihlalele. Lokhu yinto engayibonihle mina ngokuba ngombono wami njengesizalwane seZimbabwe ukuthi into ezinjengabo-ke labantu abahamba kubona bayekuza ukuthi kade emhlabeni jikele kuhluza into ezinjani, kuyini esingakufunda khona, kuyini okungasisiza njengelizwe.
Kodwa ubona ngazani loba nje ngakade bethuma umuntu kade kuyaphumani khonapho?
Sesijayele ukukunanzela ukuthi ngaze sithumele umuntu ezintweni zona lezi. Thina sesivele sesihlala sinetikiti lokuthi hhayi ilizwe yomhlaba uyasizonda, umhlaba ufuna inguquko kithi esingakuvunyiwe njengohulumende wobusayo kulezi nsuku. Kodwa-ke into enkulu ukuthi kungawuhambe entweni ezinjengazona lezi kuyakusiza, kuyakuvula indlebe, kuyakuvula amehlo ukuthi ubone ukuthi wena abanye ungawuhlayela abanye kwini elingakusiza okungasize lakho ilizwe.
Kodwa nje sikhuluma lawe Masocha khonapho usemaphandleni, kambe abantu emaphandleni bayakwazi yini ukuthi khona kuyi-World Economic Forum kuyini?
Uhlupho olukhona ukuthi into eziningi lezi abantu ekhaya veleke abazisisi abaningi ukuthi vele kuyini. Kuyini ukuba ngekuthi abantu into eziningi bangazisisi ukuthi kuyini okukhulunywa ngazo? Yikuthi abantu beZimbabwe sesisendlaleni isikhathi esiningi, sebekhathazeka nje ukukhumbula ukuthi lamhla lisiyatshona imuli yami yakudlani, kusasa lisiyaphuma abantu abambayo bethini, izikolo ziyavulwa ngizabhatala yini umntwini i-school fees njengoba bengasasebenzi. Izinto eziningi ezihlubana beZimbabwe awuphile zezinye ezijulileyo. Sokukalutshwana ukuthi bathole bezikhathaza ngakho ngaphandle kwezinto ezisuthisa itumbu.
Ye, asithi-ke khona ngale kade kuhambe umuntu ubona zani ubuyabuya ethweleni kumbe ngithi ebhateleni ilizwe leZimbabwe?
Kukabili. Kumhlawumbe ungahambisi umuntu bakhumbule ukuthi abantu kababathandi njengelizwe ukuthi baze bazobabazisa ukuthi benzeni. Kuhle kwenkani ukuyakwazi ukuthi abanye kabakuthandi bathi kabakuthandelini ongakulungisa kusasa ukuze uphathe kuhle lakho ilizwe. Ukanti-ke lakho futhi ukuhamba kuyakusiza ma usufike wafunda ezinye izinto uzezalaza ekhaya. Siyakwazi ukuthi vele umhlaba siyi-global village lokho kutsho ukuthi sifana nje nekhaya le njengoba siyakhuluma useWashington DC nasezimbabwe kathesi. Kuyasiza abantu ukuthi bakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuze siphathe kuhle abantu bahlale kahle.
Lo ngumnumzana Albert Masocha Ndlovu welukazi esabelweni seMatopo eMathebeleni South. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uvumelana nalo umnumzana Ndlovu esithi imihlangano enje ilakho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Ezi lapho kuyatshengisa ukuthi eZimbabwe silababusi kumbe silabakhokheli abangelandaba nabantu, ngoba nxa ngayoluhlalo kuwumhlalo ocakatheke kakhulu futhi ngoba nabantu bafaka amakhanda ndawo njalo ungumhlalo onika abantu amathuba amahle ukuthi abantu badingiselane imicabango ikakhulu kwezenotho bavuselele inotho yelizwe. Ubakhanakade esilizwe lakike eZimbabwe ilizwe liphansi kangaka ngenotho, abantu abasebenza abantu bayadreka amabhizinisi avaliwe, bekulithwala ukuthi abantu bangabe bayithengisa kumbe baye market eZimbabwe ukuthi abantu babuye bazoinvesta nje bakuhlangene omabhizinisi abaphakemeyo kuhlangene ababusi bamazwe amaningi atshiyeneyo.
Kodwa-ke nxa sesikhangele baba Sibindi, imihlangano engaka ivele inceda ngani?
Well, imihlangano leyi inceda ngendlela eziningi. Okokuqala ukuthi siyanazela sofika kulume ezindawo ukuthi abantu ndaba engayinvesti eZimbabwe. Ngamathuba amahle ukuthi wahambisa obhizinisi bayebika induba abalazi babuye futhi babike lama-plans abalawo. Kanti esingananzela i-blueprint yeZimbabwe sibalawo ukuthi sisukasibe lalo nalokhu nalokhu. Abanikwayo lokho abantu abakuzwisisi, kodwa ungahamba umunye emhlane njalo wayayicasisa abantu baza kunanzela bakuzwisise. Phezu kwalokho futhi i-marketing strategy yokumaketha ilizwe lokumaketha i-business yesi amakhampani alibanazela iZimbabwe silamakhampani i-infrastructure silayo kodwa engasebenziyo. So kuba lula ukuthi umuntu abuye azoinvesta nxa isendalolo lwazoligcwele ukuthi hayi amakhampani akhona kuphokufika ufaka imitshina yakho uinvesta abantu babe khona. Lokuzwisisanto eZimbabwe silabantu abazimisele ukusebenza abangama-hard workers. Sibona ngathi nani information ihambe ebantwini kuyanceda ama-investors bananzele. Namanye ama-suspicions akhona nalapha liqakhulunywa eZimbabwe ukuthi lize linje kuyenza ukuthi into endalo uyeyilungisa uyiqondise.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhlanje kuStudio 7 Live Talk sihlaziya ukukhulunywa ngumkhokheli welinye lamagcele MDC umnumzana Morgan Tsvangirai kungqoqo ayenzele Studio 7.
Angalaphuma lendaba lashona lendaba. Angalaphuma lendaba. Angalaphuma lendaba lashona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamuhla sikhangela ukuba lukhuni kwempilo okuqhubeka kudlondlobala elizweni kubangelwa ikakhulu ukubhidlika komnotho lokusilela kwemisebenzi. Abantu abaningi bathi lanxa okuningi impahla eziningi sezithengeka ezitolo kabalayo imali. Ugatsha lwe-Consumer Council of Zimbabwe lona luthi imali yokuziphilisa idingwa imuli elabantu abahlanu yehlile kancane yaya ku-$559.42. Ukuhlaziya ubunzima iningi elibhekane labo, uNtungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi koBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Roderick Fayayo.
Kulodubo olukhulu kakhulu lusuka luthayela uzwele koBulawayo ngenxa yokuthi nanku phela ama-industry kade siwathembile avalile amaningi angikhona. Ungakhangela nje kuphela umnyaka lo siqalisileyo kuphela from January kuze kuyefika kathesi kungabe sekune more than 20 companies kade zichatha abantu avaliweyo. So abantu kakhulu basebunzimeni kakhulu sibili. Njengoba usitsho umehluko ka-2008 nakathesi sokuyikuthi ngo-2008 umuntu belamaqubaquba akhe amaningi kodwa kungelanto zokuthenga. Kanti abantu bangangena esitolo kugcwele kodwa abantu kabala ngitsho mali ngitsho sento yokuthi benzele. Kuba kuhlungu kakhulu ukuthi nxa kuyilabana abalepensheni ipensheni yankhona kayinganani kuphenkuba ngangozipho kuphela. Kusho futhi kulalaba abavele bengatholi lutho ngitsho uyawubabona ukuthi bayadubeka. Phezu kwakhonokho besosiba bagcine intandane bagcine abantu abazukulu ababhujelwa ngabazali ngenxa yemkhuhlane lo we-AIDS. So sokusiba ne-problem ukuthi vele baze bagcina ngani. Kudala abantu bevele bekhuluma bethi hayi udubo kakhulu bekhuluma nge-poverty bekhuluma ngasemakhaya kodwa kathesi sokungani nganeno emadorobheni sokungani sokubuhlungu kakhulu kathi nxa ubhoda nje kuphela uyawubona izakhamizi zidubekile sibili bazazi lokuthi ziqalisele ngaphi zisiya ngaphi.
Akusiphe umzekeliso nje wentengo yezinto ezimqoka ezitolo, into ezifana lenyama, imbhida, amatomatisi, impuphu, kwenza malini?
Kwezinye indawo impuphu i-10 kg yempuphu nje kuphela uyayithola ngabo $7. Inyama yona vele kayibambeki ngenxa yokuthi engxeyabika bo $3, $5 per kg khonapho. And ungakhangela imuli eziningi ezikhona kobulawayo khonapha emulini abantu bahlala bengama-7-8 bebaningi kakhulu okokuthi inyama yangkhona kuceza ungasayenzi ukuthi beyithenge. Amatamatisi lawo kathi esanganahlupha nembhida ngabo R2 kusiya kubo R5 khona ngale. So ngezinye izinto nxa ukhuluma ukuthi R2 kunganiyimali encane kakhulu kodwa omunye umuntu uyakwanisa ukuhlala iviki yonke engazangeke ibambe leyo mali ngitsho sento.
Abangenelisiyo inyama fayayo badanela ngapi? Kuba matemba kumbe lawo kabambeki?
Abangenelisiyo onyama badanela kumatemba. Kulabanye abadanela kumatemba nkomo. Kodwa kube sekufa labanye abangenelisiyo ukuwathenga amatemba wona lawo ngenxa yentengo zankhona. So sokusiba ngcono kibo ukuthi bezilimele imbhida. Manje imbhida la isikube lohlupho lokuthi ifuna ukuthelelwa. Nanku phela ukansila laye lamanzi akhe kabantu bambeki futhi lawo. So usuka ube lohlupho khonapho. Ugcina usubona ukuthi sibili izakhamizi phakathi kwani kwelitshe lembokodo.
Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingwa yimuli elabantu abahlanu ukuze iphile ngenyanga yehlile kancane. Kuyabonakala yini ukwehla kwendleko zemuli lezi kumbe akutsho lutho ebantwini?
Okwenzakalayo qomo engikunakanayo okwenzakalayo ukuthi abantu abathengisayo labo sebekunanzelele ukuthi izakhamizi kazila ngitsho mali ngakho kazithengi izinto izinto abazithengisayo ngakho izinto zankhona ziyazisehla. Kodwa phela uhlupho lwankhona enkomo ngolokuthi into ingaziyehle ibe yi-R5 emuntwini ongela senti vele kuyake kufanana nje kuphela ngenxa yokuthi kala mali. Of course bakhona labana abavele kade belayo imali abazathenga kodwa lwana ongela ngitho income vele ongasebenziyo umama ongasebenziyo ubaba kuyake kuvele kuzifanela nje kuphela. So ungananzile ukuthi kungeke ngokuya kwesikhathi futhi ingagcina siyehlile ngenxa yokuba intengo yezinto ingeyabe yehlile.
Abangasebenziyo bayaqhubeka yini bedinga imisebenzi kumbe sebadela azikho indawo zokudinga imisebenzi njengoba amakampani amaningi evalwa nje?
Uyabona uhlupho nkomo lapha yikuthi kathi ungavele udele ukudinga umsebenzi uzakwenzani. So uyabona ukudinga nsuku zonke, udinga nsuku zonke, udinga nsuku zonke, ucabanga ukuthi engxeke kwelinye ilanga kuzavuka kwakho. Ungakhangela nje kuphela kulabantu nje oyawubathola bemile emgwaqweni labana abanye sebemgwaqweni bezemele ukuthi hhayi ngawufuna ukuthi ngikuwatshele okwanamhla kuphela ngiyakwanisa ukuthi ngikuwatshele ukwenzela ukuthi lawo unginike ukulidola lami kwenza ukuthi ngikwanisa ukuyakudla. Ngawufuna ngikugebhele engadini ngiyakwanisa ukugebhela engadini unginike i-R5 ukwenza ukuthi lami njani lami ngithole ukudla. Ngabanye labo abanye yilaba alokhu bezama ukuthi hhayi njengoimpilo inzima kahle ngizama ukuthi ngibe ngithengisa amatamatisi, ngithengisa izwisi, ngithengisa ama-airtime. Yibo lawa futhi abalohlupho lokuthi khonapho ubhizi uyathengisa usebunzimeni amapholisa akakhansila ayemgijimisa, amapholisa akahulumezithi abathi ayemgijimisa egcine senganile uhlanye umuntu sengasakwazi ukuthi wenzakaleni. Kodwa yebo ye bazama abantu ukuthi bephile ngendlela eqotho kodwa sili kusebunzimeni sili ukuthi umuntu uyakwanisa ukutshona ilanga lonke engela ngitho senti engadlanga engazi lokuthi ngenzeni.
Umnumzana Roderick Fayayo isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association. Ayike